Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba welamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 24 kunhlolanja 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sokukibo laba abakhala bephandle engekho ngakithi ukuthi bezwe sizwe ukuthi inhlonipho yabo ngeyani.
Ibandla leMDCT lithi likhulumisana loNkosazana Thokozani Khuphe, omunye wabasekeli bakamongameli odonselana isikhundla lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kubanjiswane ndimanye kukhetho oluzayo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje egcekeni lenkundla yezemidlalo elolutshile.
Abafuna ukuncintisa kukhetho bezimele ama-independent candidates asebeqalisile ukukhankasa kobulawayo.
Bathathwa bayaphoselwa khona phana emgodini wonalo. So uBhalagwe uphethe ithambo labantu abavele ezigabeni ezitsheneyo zeZimbabwe.
Kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lamhlanje sixoxa lelunga lenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT lithi likhulumisana loNkosazana Thokozani Khuphe, omunye wabasekeli bakamongameli odonselana isikhundla lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kubanjiswane ndimanye kukhetho oluzayo. Lokhu kwenzakala sekuphume imbiko ephikisa ukwethulwe ngumnumzana Chamisa izolo othe umhlangano obuyenziwe khona le eHarare ubungokugcizelela ukuthi nguye mpela osephethe isikhundla sikamongameli. Abazi okwenzakala ebandleni leli bathi udaba lokukhethwa kwamnumzana Chamisa ukuthi abe ngosaphethe isikhundla sikamongameli khona luzahluzwa ngoba engakhethwanga okusemthethweni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo othi bafuna kuvunyelwane loMakhuphe kubhekwane lokukhankasela ukhetho.
Sonke siyazi ukuthi kulokuxokozela ebandleni lethu phakathi kwenkokheli. So lokhu ewangenayo esikhundleni uvele kudinga amaqhinga ukuthi zidinga indlela zokukhulumisana namlotha nxa kukhulumisana namlotha. Njalo asuze siyekele ukuwadinga lawa maqhinga size siwathole. Sokukibo laba abakhala bephandle bengekho ngakithi ukuthi bezwe sizwe ukuthi intshukuntshu yabo ngeyani, ngoba konke okwenzakeleyo ebandleni lethu sikhuluma kuke nje silandele isisekelo sebandla.
Manje lisuka lapha sekuyiwa ngaphi njengoba kukhanya ukhetho seluseduzane?
Okwakhathesi shuwa singabonakala singabantu lokhu sidoselana ngendaba zezikhundla abantwana baseZimbabwe besidlimbeka ngoluthi kuthi ncedane. Sisuka lapha thina njengebandla le-MDC ubabuchamise sikhokhela sesisiya kukhetho labe sikungakhupha khona umnangakho.
Bakhona bathi ngenxa yalokhu okwenzakeleyo ibandla kalisoze libe losekelo ezigabeni seMandebeleni. Uthini wena ngalokhu?
Akula nto enjalo. Nxa kuyukuthi amaNdebele sebekhethe ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abhidlize ibandla elithenjwe nguZulu waseZimbabwe ngodaba lokuthi ufuna isikhundla. Isikhathi sokufuna izikhundla sesiphelile. Khathesi izikhundla kumele sizidinge yinhlalakahle kaZulu.
Manje sikhuluma nje ibandla likusibanga esinganani esokukhetha abazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edale lephalamende?
Sesinike amaprovinsi ethu iZimbabwe yonke jikelele amaviki amabili ukuthi bahlale phansi baxoxisane kulabo abaphuba ngabameli bephalamende, amakhansela, bakhethane esingakufuniyo ngama-primary election. Kumele kube lokuvumelana njalo kungene umuntu ofunwa ngabantu. So iviki lezi ezimbili yizo esizilindeleyo, zinganelisa iviki ezimbili sesihlangana njenge-National Council bacubungule ukuthi abakhethi bengobani njalo bangafeza yini umsebenzi ukuthi banqobe kulezo ndawo ababebefake khona.
Wena uke wazisa ukubana awusoze uncintise kulokhu kunjalo na?
Anti sonke siyakwazi ukuthi ubaba kuthiwa ngirayi wachiya umlando kubaba uChamisa ukuthi abe nguye okhangela ngendaba ye-MDCT Alliance. So silethemba ukuthi yona kamabhiki amabili abuyayo kuzamenezelwa ukuthi amasisi ahambayo esiya kwabanye bethu abe-alliance iwaphi, kulapho esizacubungula khona sibekwazi ukuthi uhamba njani. Ngoba kumele sonke sazi ukuthi nxa sisebandleni le-MDC akutsho ukuthi isikhundla leso owabulaso sokumele namatheleliso asinamathela ngezikhundleni. Thina siyamelela ukuthi iy'nkokheli zethu ziyabe zifuna ukuthi sihambe siyesebenza ngaphi ukwenzela ukuthi siphuthise lo msebenzi.
Lo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni ekaBulawayo. Kunjalo nje lanxa kulokuxokozela kumabandla ezombusazwe esokubangele ukuthi inkokheli icithe isikhathi idonselana amandla kulokukhankasa, abanye asebecabange ukuncintisa kukhetho bezimele sebeqalisile ukukhankasa. Lamhlanje esigabeni seBulawayo South esizinda, umnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende elizimeleyo ube lo mkhosi wokusungula umkhankaso wakhe exhaswe ngomunye njalo ozancintisa ezimele umnumzana Nhlanhla Moyo. Ukhankasele ukuba kube lokhetho olungela bandlululo olungela budlwangudlwangu njalo lube msulwa. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje egcekeni lenkundla yezemidlalo elokitshini lesizinda lapho umnumzana Ngulube ajabulise abantu ngendlela ezehlukeneyo kwabasakhulayo labadala. Umnumzana Ngulube uthi ufuna ukuba kube lokhetho olungela budlwangudlwangu njalo lube msulwa. Wakhuthaza njalo ukuba abantu baqhubekele phambili besiyabhalisela ukuvota lokuba bazi abantu bokuvotela kukhetho oluzayo, hathi ukuthuka ababhekane lakho njengesigaba. Omunye okhankasela ukuba lilunga ledale leBulawayo Central osakhulayo, umnumzana Nhlanhla Moyo, laye uphe usekelo lwakhe kulo umhlangano ethi njengabasakhulayo bakoBulawayo bakubone kufanele ukuba basukume bathuthukise uBulawayo. Ezosekela umnumzana Ngulube koBulawayo, umnumzana Maduma Fuzwayo weGwanda uchaze ukuba uzoxhasa osakhulayo ozimeleyo ngoba emabandleni akhona kukhona asebekwenza okungahambisani loZulu.
Yazi nota i-difference, umahluko shocked well. Bayala abantu babheda ngincambona kuma-WhatsApp kabulula independent elake lawina koBulawayo. Bed independent kuyini usweleni? Independent because awuhambisani ledoti ezigcwele kwamanye amaphathi esiwabonayo. Awuhambisani lokuzilamanga le-corruption esezisiqedele uBulawayo yabantu. Ayisiyo uBulawayo esiyaziyo le ngenxa yabantu ababuya beliroba. And ubuhlungu amaphathi amanye, u-MP akavunye ukhulume ephalamende. Liyakwazi khona lokhu? Izanu PF iyakhetha kuzakhuluma ubani nobani nobani. Ungavele ukhulume, uzasitshile ukuthi ubukhulumani.
Omunye wabasakhulayo ongenela umhlangano uLoren Yathanga uthe bayamsekela uMzaca njalo njengosakhulayo wesigaba ukubone kufanele ukuba ebakhuphe ebuyangeni ngoba uhulumende okhona kabanaki kuthi lelunga labo ledale lephalamende elikwenzayo yikuhamba lithethisa abantu. Evumelana loNyathanga, unkosikazi Lungisani Ncube uchaze ukuba uNgulube bayamsekela ngoba imisebenzi yakhe yokulwela amalungelo abantu sebeyibonile.
Azali besizinda leTshabalala asukume usukumile waya e-NRZ esiyakhuluma ngeholo lamapentshiniyazi labafelokazi ukuthi imali yabo abayiholayo incane, kumele bazuze imali engaphose ibe ngange-$150 ngenyanga nxa kuvunyelwayo. Amandla awethu, amandla awethu, umsaka awethu. united. Divided.
Umnumzana Ngulube ukhangelele ukuqhubekela phambili ekhankasa kuze kuyefika ekhethweni ethi uyajabula ngoba inkampani kaLoliwe leNASA sebethembisile ukunikeza abadala imali zabo ngemva kokuba esolele izinkampani wayatshengisela. IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka sebelinde ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa atsho ukuthi luyabe lunini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyadibana njalo zulukandaba mthwakazi omuhle kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eye Bheju likaZulu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi selifeze uhlelo lwenu olokuyafika eBalagwe likhumbula abasithiya ngesikhathi seGugurawundi, kuyini okunye eseliza kwenza likhangele udaba olufana?
Esiza kwenza sikhangele le okulandelayo ukuthi sifuna ukuya eLupane endaweni okuthiwa kusesiwale phambi kwevikezayo. Siyakhumbula abantu ababulawa mhla ka 5 March 1983 ngemvana kokubana lo sengumongameli e-addressile mhla ka 4. So sizabe sikhona lesiwale sikhumbula labo bantu ababhubhayo. Then okunye sizakwenza, sizahambela izigaba ezitshiyeneyo zonke zama Musgrave, kodwa sizabuyela futhi eBalagwe ngoba futhi siyefaka ilitshe khonapha eliyisikhumbuzo sabantu bona laba ababhubhayo.
Abalaleli bengafuna ukuzwa ukuthi kanti yona indawo yonale elifuna ukufaka ilitshe indawo enjani, njengoba sasisizwa kuthiwa khona kwakungumgodi owawusenjiwa khona igolide. Yindawo enjani yone?
Indawo owakusenjiwa khona igolide, kodwa indawo le isignificant ngoba abantu ababethathwe stops camp, abantu ababethathwe endaweni ezitshiyetshiyeneyo zaseZimbabwe bathathwa bayaphoselwa khona phana emgodini wonalo. So uBalagwe uphethe ithambo labantu abavele ezigabeni ezitshiyeneyo zeZimbabwe. Akufanani lethola ukuthi kaningi-ningi uzathola ngaphandle kwamatitsha esebenzela khonapho, kodwa lapho kwathathwa abantu basuswa ezigabeni zabo bathola ngamaphoro ajikele emgodini khonalo. So yikho iBalagwe i-significant ngoba i-reflection i-face yeGugurawundi.
Ngokuzwa kwenu kungaba kulabantu abaningi okunganani abaphoselwa khona?
Bakhanya abaningi kakhulu abantu abaphoselwa khonapho, ngoba ngaye ngathi ngixoxisana lomnye umdala uthi yena bathi bebanjiwe bekhona ngale ngesikhathi abasuka ngathi kwakule 6,000 abantu ababesenkambeni ababebanjiwe. So balutshwana abaphumayo iningi labo lapho.
Nxa kungumgodi lapho abafakwa khona, ilitshe lizalifaka ngapi?
Ilitshe sizahlala phansi lezakhamizi zendawo sithi ukuthi ilitshe leli silifaka lapha kusukela lapha kusiya laphana, ngoba anti kule ndawo abantu ababethotshelwa khona kube le ndawo lapha ababesiyaphoselwa khona. So siloke sixoxisana lezakhamizi ukuthi yiphi indawo e-relevant ukuthi ilitshe lifakwe khona, kodwa lizafakwa.
Manje inhlelo zenu zona lezo ziyamukelwa yini nguZulu wesigaba seMandebeleni khona?
UZulu eMandebeleni uzamukela kakhulu, laloba uZulu ubelokhele kwesaba, kodwa kancane bayabelokhe bebuya bephakama. Abanye basihlanda nasese bethinto eliyenza sivumelana nayo kakhulu. So mbona ngazathi uZulu uyayithanda linto, mbona ngazathi kuya kulokhe kukhula, ngoba iminyaka yonke uzanazelela uhulumende lo besizimbile, kodwa kathesi ngendlela yokuthi kungani labo sebengani babuyele emuva. Uzabona abantu bazaqalisa ukuphakama kakhulu.
Ngamafitshane ungathini wena ngemizamo le esiyizwayo ukubana uhulumende ufuna kuyenza ukuthi uZulu akhumisane umlotha indaba yeGugurawundi kukhulunywe ngayo ngalokho esizwa kuthiwa kuyenzwa indawo zonke zelizwe.
Kuyinto eqakathekileyo ukuthi kukhulumiswane umlotha ngeqiniso. Ngiyaphinda, kuqakathekile ukuthi kukhulumiswane umlotha ngeqiniso, kodwa okungaba yingozi ukuthi kube lo muntu othi uzobamba abanye abantu amehlo. Lokho abantu bavule amehlo kakhulu, bakhangele ukuthi lowo othi owakumenzi uzimisele kangakanani ukuthi kukhulumiswane umlotha. So mbona ngazathi uma kungenziwa ngendlela elobuqodo, ilizwe lingaqalisa ukwakheka. But andiyabona enye into ehluphayo ukuthi sisuke ku-genocide, kathesi sesiku-marginalization. So uma kukhulumiswana umlotha, akukhulumiswana umlotha kukhulunywa ngegugurawundi kuphela. Kukhulumiswana umlotha kukhulunywa ngokuthi njengoba kathesi ilizwe limi kanje, siyenza njani. Ngoba ngezinye izinto we can't be talking about the past when we've got a present eyingozi futhi layo. So kuze khona kuqakathekile ukuthi konke sikuthini, sibona ukuthi sikubamba kawani, sithi sikulungisa njani, sithini ngalaba ababhubhayo, sithini ngabasimayo, sithini ngokuthathelwa kwabantu bemandebeleni imisebenzi, sithini ngokuthathelwa kwabantu bemndebeleni umhlabathi. Konke khonoku kufuze ukuthi sikubona ukuthi kuadreswa njani.
Hayi, siyabonga kakhulu.
Hayi, kubonge nini.
Lo-ke bekungumnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBheju likaZulu, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Abathengisa okuthiyeneyo egodini kobulawayo sebecele ukuphiwa isikhathi ukuthi basuke lapha ngoba sekuzaqala ukwakhiwa kwe-mall yezitolo. Ubathabile Masuku usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhansili wakobulawayo wanikeza ikampani yeTerracotta umsebenzi wokwakha indawo yamavinkili egodini mall lapho okuzabe kugadelwa amabhasi lemichova. Umsebenzi wokwakhiwa lapha kumele uqale mhlaka 1 Mbimbitho, njalo bazisa abathengisayo kanye labemichova ukuthi basuke endaweni le ukuze umsebenzi wokwakha usungule. Laloba kunjalo, abaphila ngokuthengisa bemelwe inhlanganiso yabo eBulawayo Upcoming Traders Association bathi bafuna ukunikezwa inyanga ezintathu ukuthi basuke egodini. Umeli wenhlanganiso le umnumzana Dumisani Ncube uthi indawo okumele bayekizwe azikalungiswa, njalo kumele banikezwe inyanga ezintathu, ethi bavela khulumisana labaphathi bekansili becela ukuthi banikezwe isikhathi.
Isinqumo esithethwe ikansili nje sivele emhlanganweni sesibatshelile ukuthi khonkhona kumele banike abantu i-3 months notice, ngoba sibona ungani isikhathi abasinikileyo mhlaka 1 kasozasebenze, ngoba sikhuluma nje basitshengisa indawo kuphela kodwa abakazilungisi. So njengoba bengakazilungisi singazake sivume ukuthi abantu baphonge uyajikelwa egangeni. Inye yangkhona ingali laphana izesa endaweni yezesa laphana ngu-13 laphana ku-13 avenue, inye iku-33 avenue lapho kuzamuvela khona imchova eluveve yonke iluveve. Then ezinye zangkhona ziya ku-2nd avenue, kodwa ezinye esesiyisuggestile ungafika emapostori nxa usehla ngaphansi kule ndawo ehlayo is-vertically opposite, yikho la esiyisuggesta.
Unkosikazi Sekai Ndlovu othengisela egodini uthi bezwa ubuhlungu behanjiswa kwenye indawo abesabela ukunikezwa indawo engelabantu njengegodini. Uthe egodini kufana lefektali lapho abasebenza khona beziphilisa kunye lemuli zabo.
So indaba le ukuthi kukhona igodi liyasuswa liyathathwa la kuyasi affecta thina njengama vendors, cause le indawo yethu lapho esiphila khona, sikhulisa abantwana bethu ngali indawo, yiyo industry factory yethu. Akula msebenzi, akulana abantwana bethu sibaphilisa ngakhona apha, sibhadala school fees, sibhadala ama rates ethu yonke into, yikho lapho sithola khona imali. Asilayo amanye ama resources ukuthi singathola ngawo imali ngaphandle kwalindawo yesegodini.
Osakhulayo umnumzana Ndodana Sibanda uthi egodini kubasiza ukuthi bathole ingcosana abaziphilisa ngayo, ethi ukususwa lapha kuzakwenza bahlale kuphela baswele ukusebenza.
indaba ukuthi sithuthe egodini kuyakusenzela ukuthi lati njengoba singabantwana singasoli imisebenzi ngoba singasuka lapha lati asila msebenzi esiyayenza ngoba sesesihlezi ezindlini sihlala labogogo labokhulu malati sithengisa lapha ezitendini kuyakungcono kuyakusincedisa lati.
Umnumzana Vincent Donga, omunye walabo abamela abathengisayo, uthi bavumelane lekhansili ukuthi abangeke basuke bengaphiwanga inyanga ezintathu. Uthe njalo bazaqhubekela phambili behlangana lekhansili ngomvulo ukuze kuqediswe isivumelwano lesi.
Sidinto sivumele lekhansili ngokuthi asingeke size simuva singazange saba le 3 months notice. Kumele kuqale kube le notice ye 3 months uza abantu benelisi ukuthi bezinike isikhathi sokubana betshela amacustomer ukuthi baza kuya le endaweni enje ngoba lapha baya khona asikwazi ukuthi indawo eminjani and sisazama sizame lokuthi sithena sizathola izindawo lezi lapho kuzasiwa khona abantu abecouncil bayavuma ukuthi hayi ngikhona sizaqedisa nge Monday or Tuesday ukubana sivumelane ukuthi bana i notice yethu esibanika yona e 3 months yiyo yena leyo fanele sibanike yona ngoba akula ngenye indlela singayi.
Abantu abathengisa egodini bangaphezu kwenkulungwane ezintathu. Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo sethula umbiko welanga eliqondileyo lokuthi basuke egodini ekuqaleni kwenyanga kaNhlolanja. Istudio 7 yehlulekile ukuxoxisana lekhansili ukuthi iphe imbono yabo ngalolu daba. Ukwakhiwa kwegodini mall kuzabiza izigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola njalo ihlandla lakuqala lalumsebenzi likhangelelwe ukuthatha inyanga ezilichumi lanhlanu. Ngimele istudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zika Praxedis Jeremiah esiphawuhlelo oluphathelane labesifazane. Lamhlanje
and ukuthi isikhiwo sithi pride comes before a fall, so ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani ubuse ukhipha ke izithupha zakho ukhipha izinto zakho kuyakunceda empilweni.
Kuqakathekile kakhulu kulenhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya.
Inhlelo zokwenza kule project engisaphakathi kwayo lezi kule nto engayinanzelelayo ngathi ngisuka emsebenzini i project yami yayingeye retirement phobia yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ngikhaya abantu umsebenzi yathu phela abantu bahle beqala ukudubeka akusela imali ebuyayo akusela izinto zisahambi abantu sokuyikusuka from ukuhola 300 ubuze siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediyo. So sikhuluma nje kwakathesi kule project engiyincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuka ecollege uhlube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali ikhitshwe njani ukuthi igcineke njani ukuthi ingadliwa ngumkhononi ingadliwa ngumbuso welizwe but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla ngizathola impuphu ngizathola isithebo. Ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula enhliziyo yami yabuhlungu wayethola $10 ngenyanga. I-$10 ekadithenga then ibithenga ngumbizi kwezimbili lochago usicabanga ukuthi umuntu uyabesebenza iminyaka yonke leyi but nxa sekumele umuntu aphumule athole ukuthi iindleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani zingasabuyi. So yi-project kade ngisayenza ngincediswa ngabanye abakhonapha futhi ingcithi zalapha ukuthi ngokuyaphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana.
Liyabe lisenzani sibili?
Ngikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele ukuthi thatha i-retirement. Ukuthi umuntu nxa ususiya retire ubekwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda. Anti lawa siyethu imisebenzi ukuthi uyathi uphela umsebenzi eZimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa. But le ebuya nyanga zonke iyabe isincane isingaseneli sivele lokubhadala irent. So sizama ukuthola indlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irent, umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanise ukuthi laye ebelokhu esidlisa inkwa, akwanise ukuthi inyama labo abelokhu etsheba ngayo. Not ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa. Yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthu kanjani, uzaphila njani. So yinto kade besangincedisa yona izincishi zangapha ukuthi siwulungise. And ngethemba lapho umnyaka ususeyaphela kumbe usuphakathi sebe kuyabe sekukhanya ukuthi kuya ngaphi.
Ebengikubuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyefundisa ngaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele ngoba lolu luhlelo lami engengangena kilo olokuthenga ama-insurance ama-life policies ukuthi ubeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ngokungathembeli kupension yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe inlutshwana.
Lo ke nguPraxedis Jeremiah weStudio 7 obexoxa lo nkosazana Zoliwe Ndlovu uhlelo lwabesifazane. Sengilithiya ke sijabuleke nje kancane kuEzra Chisa Sibanda.
Banengi abantwana beZimbabwe abalesiphiwo sokuhlabela bengazi ukuthi balaso. Intombazana le yathelekela kweBrithani ilande ukuzofunda, kodwa yathola ukuthi isiphiwo sayo sisekuculeni. Akaqedanga sikhathi, wahle wangena estudio wacindezela imculo yakhe, wahle waba nodumo olukhulu.
Igama lami nguOluhle, ngicula umculo we-house music. Ngiqale ukucula ngo-2006, kuze kube khathesi ngo-2018. Ngicule izingoma eziningi kakhulu ezijiyeneyo.
UOluhle siwazicentela indlela yakhe kwezomculo. Wena mzasi bamthando kwamagama, njalo eZimbabwe bakhala ngaye. Kusobala ukuthi usebenza gadalala ngaso sonke isikhathi ukuze asiphe indlikizane zengoma.
Sengilamaculo amaningi engiwenzileyo. Iculo elami elidume kakhulu lidume eSouth Africa elithi Fuka Maunamathe. Kamana mathe lo Linda sibe ngunumber 1 kuma radio stations ahlukene eSouth Africa. La maculo mabili bajabulela ngabantu kakhulu, kodwa maningi amaculo engilawu nxa ngingabala ngaqethila ngalonke ngibala.
Lele banengi abafuna ingoma zakho phela loluhle zona zitholakala ngapi mancube?
Umculo wami utholakala kuma website acheneyo afana na le iTunes, Spotify, Beatport, Amazon, Tracksource lamanye amaningi ningi.
UOluhle uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ukhalele ukusebenza nabaculi abadumileyo emhlabeni njengoba sokwacula emcimbini ehlukeneyo ngaphetsheya ehlabela nabo Oliver Mtukudzi, uMafiki Zoro, Malaika nabanye abaninginingi. Nasiphethe umculi we-house music uOluhle uhlelo oza oza Friday sisiyivala sithi uqa uthandaze mlaleli ukuthula kini lonke libe lempela viki elithukela igama lami Ezra Jesus ba.
Siyabonga Ezra Jesus Banda isikhathi ke sesidliwe ngumangoye hasidibaneni njalo kusasa igama lami nguChris Gande lilani.
Stay tuned for Nightline.